abaku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 15 zibandlela 2019 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Yeah, ngicela uveve, enyile uveve kathesi kulomuntu odijulwe kwa-choppizi emagrosa, but bekungana violence, hayi. Umuntu lo umuntu odayi kade dakiwe nje ehlakile khuluma phezulu amaphosa ayanithanga ebutton stick ekhanda, kanti athi iqede umthanga ebutton stick amaphosa ade emathathu.
Ukutshengisela okuqhubekayo elizweni kubikwa sokuthiye abantu abedlula abalijumi befile, walimala abambalwa. Ubulembo be-internet obusetshenziswa nguZulu sobuvaliwe eZimbabwe okwenza ukuthi abantu benganelisi ukungena enkundleni zokuxhumana ezinjengeFacebook, iTwitter kanye leWhatsapp. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa seziveze ukuthukuthela okukhulu ngokuvalwa kwendlela zokuxhumana ezobulenjini be-internet eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukutshengisela okuqhubekayo elizweni kubikwa sokuthiye abantu abedlula abalijumi befile, walimala abambalwa. Inhlanganiso yabodokotela abalwela ilungelo loluntu, iDoctors for Human Rights, ithi izolo kuphela kufe abantu abahlanu endaweni ezijiyeneyo. Iningi labafileyo babulewe ngamasotsha lamapolisa. UChris Kande weStudio 7 uxoxele sakamuzi sakobulawayo uMnumzana Arnold Kaindu Banda, ophathise omunye odutshulwe elokitshini leluveve.
Ye, ngicela uveve, enyile uveve kathesi kulomuntu odutshulwe kwa-choppizi emagrosa, but bekungana violence, hayi. Umuntu lo umuntu odayi kade dakiwe nje ehlakile khuluma phezulu amaphosa ayanithanga ebutton stick ekhanda, kanti athi iqede umthanga ebutton stick amaphosa ade emathathu. Omunye wasekhipha i-AK-47. Wamshaya ekhanda wawela phansi, uthe wele phansi wamshaya umhlamvu lwamdabulisiso bathuma ukhuluma nje aphandle. So ngenze ufoni lama-doctors awe-human rights abe amthatha nge-ambulance ekliniki yeluvezi. Ye, ekliniki yeluvezi bekwala assistant ekade ikhona ivini, bathe bona abana-medication abanani, baphunga umthatha bambeka nje kuphela.
Sikhuluma nje sizwa kuthiwa kule mbhobho ekhalayo.
Kathesi ngikhuluma nje kathesi imbhobho sekukhale more than 5 bullets kojigumile ema-shops lapha kathesi, hhayi sekungasekushisha ufuthi umuntu omdala, akusachiphanga. Uhulumende ngakazame sibili ngamandla onke ukuthi abantu asho zimbhobho iyakhala, athi ngikhuluma nje iyakhala imbhobho, ngikhuluma nje iyakhala imbhobho. Uhulumende kazame ukuthi at least azwise izikhalo zabantu umuntu omdala, anti angaphunga ukuthi nxaanti ecomplaina abachaye nenhlamvu ababulali, angabulali abantu uhulumende anti bozi abantu bakhala balama issues abo abalawo. Iy'nzuzo sezikhwelile, imijova isagadeki, akusathengeki okudla, sesehluleka kubantwana nesikolo ngoba ngathi imijova ngikhuluma nje kuye town $3 ukuhamba ngisiye town angithi. So these people bazama ukuthi enjani, bekhulumisana nohulumeni, uhulumende kafunkela phansi akhulumisana nabantu.
Dani khona ngapha emalokishini sikhuluma nje.
Hayi mntu omdala emalokishini kunzima kathesi, ngitshele abantwana bagcwele umgwaqo wonke vele awuhambeki, umuntu wonke ukhathele ngohulumende. Lelo umhulumende kamnangagwa ngaye uyasizamela amacebo, ngase kunzima kathiye leso sihlalo kunzima, yase kumzimela kayekele ngoba ngesiyeshini esikhona hayi sekuyi-alita continua, sekuyi-alita continua bhozi it's like useprovoka i-situation ngasekunje. Yena akatshela amapolisa akhe akwanise ukukhontrola abantu nxa ukuthi kukhontroleka, kuthi angadivuli bantu nxa kungala-violence, angacreate ukuthi kube ne-violence akhale ngama-opposition. I-opposition ayenzanga lutho, endawo lamuntu epolitikini embonami emgwaqweni ngabantu ye-just general people, and kungabantu asomuntu omdala, umuntu odutshile umhlavu asomuntu omdala, umfana nje ohlalele ushini kwabe sihlala khona.
Sizwa kuthiwa kwezinye izitolo
iyakhala imbhubhu, zona imbhubhu iyakhala, iyakhala imbhubhu, ngikhuluma nje kathi.
Hey.
Sizwa kunzima, kunzima.
Ah, kunzima kakhulu. Sizwa kuthiwa izitolo zikhona ezinye ezigqekeziwe abantu bathatha impahla.
Okwenza zami zegqike zizitolo umuntu omdala amapolisa yiwathi bangahlukuluprovoka abantu bangaprovoka abantu abantu beretaliata sebethatha ukudla ema-shops asho yabona ngoba kathi ezingikhuluma nje ama-shops anti kavulanga amapholisa ahlokoza abantu anxabezibangela umsindo abantu behlokoza amapholisa asehlokoza abantu and bangahlokoza abantu amapholisa asuke ahambi anti abantu besale benza abakwenzayo kuyathi ngemva kwesikhathi sebephendwa athi beqeda ukuluthi ugqekeza izitolo sebenjani bethaya abantu bebethaya abantu emgwaqweni.
Umnumzana Arnold Kelvin Banda isakhamuzi sakoBulawayo esihlala eLoveve ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Ubulembu be-internet obusetshenziswa ngoZulu sobuvaliwe eZimbabwe okwenza ukuthi abantu benganelisi ukungena enkundleni zokuxhumana ezinjengeFacebook, iTwitter kanye leWhatsApp. Uhulumende ovalise ubulembu lobu ngesikhathi abantu betshengisela emigoqweni besola ukugugudeka komnotho eZimbabwe, ukukhutshulwa kwentengo yamafutha ezimota lokunye okumbalwa. Kubikwa ukuthi uhulumende utshele inkampani ye-Posts and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe ukuthi ivalise ubulembu lobu obethulelwa uZulu ngamakampani agoqela i-Econet Wireless, Net One le-Telecel Zimbabwe. Asinelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphathamandla zikahulumende ezePortras lezamankampani amathathu la. Abazi ngokwenzakalayo bathi uhulumende wenze lokhu esenzela ukuvimba ukuthi abantu bengabikelani ngokutshengisela emigoqweni okuqale izolo. Umnumzana Philip Gawule okubandla leZANU-PF utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uvimbe ubulembu lobu esenzela ukuvikela abantu kokunye okwethulwa kuFacebook, Twitter leWhatsApp.
Ngomumo okhona lobu sukhona kungancedisa ekutheni ezinye izinto bese ziphuma lapha ekulenzini lapha okunye kwakhona kuphuma kubo-WhatsApp lapha kuphuma yonke into abantu ngezinye indlela sokungani kunika abantu indlela yokuthi babone ukuthi abantu bengaqhubeka phambili besenza umsebenzi naloyo njengalowo wenziwa ngabanye okungani kawumuhle ikakhulu into zokulutha zenezi ngoba into ekhonakhithi eliqiniso lokuthi hawu abantu phela ama-demonstrations bakithi khona okwethi kutshoyo ukuthi akumelanga kube yinto ediliza futhi impahla yabanye ukudilizela abanye abantu abazisebenzeleyo labo bephinde bedilikele ikakhulu njengoba ngikhuluma nje kunje nje abanye abantu kade belutha ngale ema-shops kuma-western suburbs bebuthi bengene ezitori bephakamisa izinto abazifunayo bethatha izinto lama-video clip lana abanye bethatha abanye bekhuluma besithi ha uthwale kukwanisayo uthwale kukwanisayo lanilani abantu baza kwenza phela nangwasaloku zakho lo kuyayibenzakala kwezinye indawo futhi behambele kube kopi into enjengayinaleli imemetheka ilizwe lonke kwenzakale
khonokoyekodwa-keani
yindlela yokuqeda futhi khonoko
nje nxa sesikhangela kodwa babagawule phela ukukhululeka kwabantu kukhonapho phela ku-intanethi kukhonapho emsakazweni le maphephandabeni nxa ukuthi ungasekho konke khonokho phela sokungani uhulumende lo ngoncindezelo phela
ye kodwa kepsi okunye kwakhona kumele sikukhangele lapho ukuthi sivikele njalo uhulumende njalo kumele evikele abantu bakhe ngezinto ezinjengazenezi ezenzakalayo. Uhulumende evikele abantu bakhe ukuvikela abanye labanye abanye baphongowela njengokwezili ngento ezinjengazenezi ezenzakalayo. Kodwa ke esingakutsho ukuthi yeyi ilungelo labo abantu kuthathela abantu ilungelo labo kodwa kwezinye indlela uhulumende ukukhangelile layo wabona kungancedisa ekutheni phakathi komumo nalo wesikolo onzima lo siphakathi kwawo kuke kume lokhu kubonakale ke ngale kwakho.
Ye kodwa abanye bakhuluma bathi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kazange akwenze konke lokhu kodwa sokusenziwa uhulumende kamnangagwa
konke bona kwabakhuluma ngako kwabonakala ngesikhathi sikamgabe njalo into yonke lesikhathi sayo ngesikhathi sikamgabe izinto zazinjalo kukhanya kathesi umumo wakathesi lawo umumo izinto lokhu ziguquka siya phambili.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU-PF sixoxe laye esetsholotsho. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Robert Ndlovu ingcwedi kwezobulembu be-intanethi ochasisa ngokuvinjwa kwabo nguhulumente.
Ngeze kubekwe imigoqo bakwabiwa yawiwa kanzima ukubana abantu abasekhaya lapha benze ukuthi bexoxe nge-WhatsApp njengoba niyazi i-WhatsApp ichiphile entengweni lapha nxagoqo. Kodwa sinanzelela ukuthi ilanga lisebe liphumile bonani i-intanethi yonke nje lisivalile singasaba le-WhatsApp ngoba besekonto abantu sebesebenzisa lokho kuthiwa i-VPN okokuthi u-rage kumbe unzwenganzwenge unzwenganzwenge umduli wabafakile esiwuthi i-digital jura lo ngekho emthethweni akukho emthethweni akula mthetho okuvumayo lokho kodwa iportrayals njengoba zeba bakhulu abakhange kwamanetrix yibo abanganika i-directive ngoba iconnect la ngayo yakukhethethini. Kodwa mina into esimangalisi although asohlangothi lwami kubana so far ngikeze ukuthiwa sokulolele lo muntu o-apply high court because isibignal kube ngabe sebeyenze i-portrayals yaba i-first respondent tell one net one iconnect tell all the providers ukwenza ukuthi betsho ukuthi sure cause ukuthi why benikelezele i-internet andesinxake ukuthi i-presidential pass lekhona mbetha i-emergency pass xa ekuvumela lokho wesungenye indaba leyo
ye kodwa ye kuvinjwa njani konoko um kuvinjwa njani ukuthi imigoqo leyo ifakwa njani wena ngokwazi kwakho
imigoqo leyo ba ngathi ngiyabona lesekule ndlela odala ukuyisebenzisa nxa uhamba usuka ingalinganisa ngokuthi nxa usuka e-hillside kumbe usiya enkulumane uhamba ngo-Cameron so bafaka amadwala ukuthi wena uyini imoto yakho enkulu ingangeni laphana esikhaleni sa bagqiba kuphi lavala isikhala so wena ungabuya usezikwanisa ukudlula so somele wena ube leyindlela uthi ayidabula up ubhode ngapha kwe-intanethi i-VPN yakhona ugade umduli kumbe uphaphe kumbe ungena ezindleni mbe udilize eceleni ngoba umduli wakuqala uvela ukho emthethweni so nxa udiliza ukhiphe into engikho emthethweni nasocala ngoba ukho vele emthethweni okokuqala so yikho ubhoda kwakhona ukungizwenga xa ngabalela ubeka ngamagama esindebele
ye singathi uyabusebenzisani khonapho nxa usubhoda ngalo kwakhona
ye kuthiwa i-VPN software laba abanama-Android phone ama-Samsung ama-Huawei namafoni nje amaningi uyahamba ku-Google Store ufike laphana uhambe uyethi search udinge okuthiwa i-Turbo VPN TURBO VPN kuvoma ubhala VPN uzabona nje uyamaningi then usu-downloada uyi-install okay ulandela khonapho le nto izakwenza uyenelise ukuthi nxa ukhuluma lo muntu besileke kuba kwathi ukhuluma ngaphi ngoba iyadlala idayiza ngalokho okutshoyo engxaya bukhonnekta kungani usemdlandi kungani use-state 2 minutes ungani seZimbabwe ngapho ngaphi so kuba nzima ukuthi bebloke kodwa nxa i-intanethi icithiwe totally benye umuntu intambo akungeke udownload lento kutho ukuthi laba abantu abasenelisa ukungena ebulenjini yilaba abalama-satellite dish okuthiwa i-VSAT kumbe abalamafoni okuthiwa ngama-satellite phones ama-satellite phones they can't be blocked because they connect from you directly to the sky ngendlela yena leyo abantu ababela ngayo ukuthi akuyintokho i-DSTV ibhekele ezulwini so ifoni le iyadula kodwa lezijhiphajhiphile kathesi ukhonnekta directly ezule emoyeni le ifike i-chise bhakabhaka iphenduke ikhonnekta emhlabeni.
Umnumzana Robert Ndlovu yingcedi kwezobulembu be-intanethi esixoxelayo ekoBulawayo. Imibiko esanda kuyamukela iveza ukuba kulabantu abathathu ababikwa sebedujulwe ngamasotsha oyedwa emzini weKarlsberg ababili emzini owenkulumane koBulawayo. Sixoxele intatheli izindaba e-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu okoBulawayo osichazisele ngokwenzakala khona manje.
Namhlanje uhulumende weZimbabwe uvuye esecitshe i-intanethi oFacebook, iWhatsApp akungeni kuvaliwe totally kuze kube khathesi siyenelisa kuphela ukukhuluma ngocingo ifoni ama-cellphone asebenza lama-landline. Uhulumende ebetshilo ukuthi abantu bengaqhubeka besenza umvukela lowo bazavala amagagasi ebulenjini okuyinto abayenze namhlanje ekuseni. Ungabe usebenzisa i-Net 1, i-Telecel kumbe i-Econet konke kuvaliwe akusela bulembu. Abantu abasayenelisi ukuthi bekhulume ebulenjini.
I-shutdown leyi-ke abantu lokhu bengayi emsebenzini lokhu bengenelisi ukungena edolobheni?
I-shutdown ingene kulanga layo lesibili namhlanje. Kusukela izolo vele abantu bebesebeqalile ukuthatha impahla emavinkilini bengaphiwanga imvumo ngabanini bamavinkili okutshengisa ukuthi bathatha impahla emavinkilini kungekho emthethweni elokitshini lemgani wonke nje amalokitshi akoBulawayo abantu bayazisiza lapho bathe bafuna khona ukuthi bangene bathumbe konke ababe bekufuna bayathatha. Okunye okuzwisa usizi lapha koBulawayo umnikazi weHamara e-Inala obelevinkili lezithelo lezilimo levinkili lokuthengisa ukudla impahla ezishiyeneyo othukela labo cooking oil lakho konke nje kusukela ekuseni abantu bayazithathela bathi amapolisa yiwabaphi imvumo kodwa ayisikuthi amapolisa yiwabaphi imvumo bakhulele amapolisa abantu bayazithathela bake bazama ukuthi abantu laba babamise ngokubajikela intuthu ehitshayo kodwa intuthu leyi isiphelile abantu lokhu beqhubeka bezinika impahla zikamnikazi kahamara evinkilini bekuvaliwe abantu lokhu bezinika bezithathela bengaqeda ukuthumba konke abakuthathayo bagcina sebedubulisa isefa semali bethatha imali kutshengisela kuqhubekela phambili lokutshiswa kwamaviri ezimota lakho kuqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo akula vinkile elivuliweyo edolobheni ngisho langaphi le malokitshini akula vinkile eselithe lavulwa abantu bayesaba izimota lazo ezithwala abantu akula ngisho neyodwa ehambayo ethwala abantu
ungathi uyazingenela ngemota yakho edolobheni kwenzakalani
nxa ungamelana labona laba abatshengiselayo imoto yakho bayiwisela phansi kumbe beyitshise ngakho abantu babone kungcono ukuba imoto zabo bazithiye emakhaya abo isimo esikhona ezimbabwe siyethusa sinje imphimbo yethu ibuhlungu ngokuhotsha itear gas amapholisa ajika itear gas inqeku ngaphi lapho ewele khona ibhephuke ihambe lo moya izifuba zethu zikhuluma nje zibuhlungu
labo ke amasotsha wokuthiwa bahamba door to door betshaya abantu kuyenzakala lapho ukhona khona duzane lalapho khona
ethabalala amapholisa lamasotsha ebengafiki ahlukumeza abantu abantu nje basazihambela ngikhuluma ngisenze nje ngikhangela abantu abadlulayo phambi kwalapho endihlala khona besiyathatha abakuthathayo e-inala besiyagcina ezindlini zabo bathi bayathatha lezi zinto ngoba amavinkili avaliwe abakhona ukuthi bethenge ngaphi sebezivulele amavinkili abantu bezinikela ukudla bezidlela but ngapha amasotsha akafiki enguzwileyo ukuthi ahambele e-Country Park lapho akade behamba betshela abantu ukuthi akube lokuthula abadlalele emakhaya abo bengaxokozeli
u-Anastasia Ndlovu intathela izindaba ye-Studio 7 sixoxelayo ekobulawayo kusanjalo nje uChris Gande we-Studio 7 ube lethuba lokuxoxa lesiphathamandla sebandla le-MDC uNumzana Prince Dubeko Sibanda omela isigaba sebhinga edala lephalamende ubekobulawayo ukuze sizwe okuningi ngokwenzakala kulelo dolobho namhlanje
sonke noma kade sifuna ukuthi sihambe siphume phandle kwebulawayo sisiya endaweni ezithiyetshiyeneyo ngasanelisi ukuhamba ngoba ubulawayo uvaliwe ubulawayo uvalekile idolobho lakobulawayo kakulabantu abakhona abahambahambayo amabhizimusi wonke avaliwe ngitsho nalawo mabhizimusi okuthiwa khona ngasupport u-Emerson Mnangagwa awazwakala ke sithi yena hayi u-Emerson Mnangagwa this time seems to be honest and sincere labo bavalile amabhizimusi abo akula muntu ohambayo awutholi noma ifuel emagarajini lapho ekhona ngoba amagaraji wonke avaliwe amalokitshi wonke avaliwe akula bhizinisi e-operatayo so okutsho ukuthi abantu bezimbabwe bamanyene bavumelana njalo kodwa ngihle ngitsho Chris ukuthi khona ibhinga ivaliwe completely shut down ibhinga ngitsho nezitolo zawomanjolo ema-growth point laphana okwazi khona abantu bonke balalelile lokho kukhulunywe ubukhokheli ukuthi kakuvalwe kuvaliwe ngoba abantu bezimbabwe this time bamanyene ukuthi hhayi mbonangani sesikhathele sesidiniwe ngalokho okwenzakalayo
sizwa kuthiwa emalokitshini akuhambeki kunzima kuyadutshulwana sikhulume lo munye okuthiwa udutshuliwe eluveve kuhamba njani
into eyenzakalayo ukuthi izolo abantu bavalile imigwaqo kwathiwa khona akula muntu ohambayo akula zimoto ezihambayo bawisa amagetsi kwezinye indawo ngiyatsho nje le state-out sakobulawayo silele singela magetsi lakathesi kasila magetsi ngoba izisebenzi zezisa lazo kazikwanisi ukuthi zihambe ziye emsebenzini izitolo nxa zithe zavalwa-ke abantu bengazilungiselelanga bebengelakudla ezindlini so nxa izitolo zivaliwe kodwa abantu bevele belambile kanti le mali yakhona bengelayo abanye bacina besithi hhayi kungangcono sizincede kulezi zitolo ikakhulu lezo ezaziwa ukuthi ngezabantu abezana uPF kumbe inkokheli zezana uPF. Izitolo ezinjalo eziningi zakhona ayizigqekeziwe sibili, abantu bazinceda bathatha abakuthathayo. Amapholisa ebefakiwe emalokitshini kutsho ukuthi kwezinye indawo kungabe kuyibo abahambe bayaqala abantu. Bathi beqala abantu bekwakhanya ngani abantu labo basebe-responde ukuthi nxa lisilanda ezindlini zethu pho lifuna ukuthi thina siphile njani. So abantu labo basebe-retaliate, awuhambeki kunzima emalokitshini. Chris,
manje ngokuzwa kwakho i-Stayaway yona le iyaphela nini?
I-Stayaway le ngokubizwa kwayo bekuthiwe khona iyaphela kusasa. Kodwa into enginanzelelayo ngaphakathina kwamazimbabweni ukuthi amazimbabweni asethole ithuba lokuthi hayi lokhu kakuhle kuphele, kuphele kokuphela. So ke amboni-ke ukuthi khona ngaphandle kokubana kuzwakale ukuthi khona uhulumende esevumile ukuthi ehlangane lobukhokheli balaba balezo hlanganiso ezitheka kube na le-Stayaway-less. Mhlawumbe i-Stayaway-less singahle siqhubekele phambili ngoba abantu sebenuka igazi kathesi sebesithi hayi ungani inyamazana liyana sesiyayibamba. Ngoba into esikhona ukuthi izana uPF imota zayo zonke sebezikhiphe amalebhuli lawana awathi izana uPF ngoba besesaba ukuthi khona lapho eziyahlanganwa khona labantu lezo mota ziyakutsha. Okutshengisa-ke ukuthi lo hulumende sevuma yena ngokwakhe ukuthi yena kalabantu, abantu kabavotelanga yena. Ungabona secitsha izimota zakhe esesaba ukuthi abantu bayazitshisa.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, isiphathamandla sebandla le-MTC, ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekoBulawayo. Wothi sikhangele ezivela emazweni amafitshane. Uhulumende weMelika usexwayise izizalwane zakhe eziseZimbabwe ukuthi zingahambahambi emadolobheni alandelayo lakwamanye amalokithi awo, eHarare, Chitungwiza, Dharma Falls, Epworth, Hatfield, Zibarasweka, Kadoma lakoBulawayo. Lokhu kulandela ukutshengisela okwenzakale elizweni ngesikhathi kulodlakela njalo lenkundla zokuxoxisana ezisebenzisa ubulembu sezivaliwe. Izizalwane zeMelika zixwayiswa ukuthi zingatshengiseli, ziqaphele, zilalele indaba emsakazweni njalo ziye esigodlweni salelo lizwe eHarare nxa zidinga uncedo kumbe zitshaye ucingo. Edolobheni leHarare abantu baqhubekela phambili bezivalele ezindlini okuthi abanye abangathenganga ukudla sebehlaselwa yindlala ngoba kungangeneki emavenkilini ngenxa yodlakela. Intatheli yezindaba yeStudio 7 eHarare uGibson Pepe ulandisa abakubonayo khonapho.
Okwenzakaleyo njengoba sikwazi ukuthi izolo kube nokutshengisela abantu emadolobheni akoBulawayo laseHarare betshengisela ngomumo welizwe ngemva kokukhwezwa kwamafutha epetulu. Sinanzelela ukuthi kusiyatshona ilanga izolo abantu abaningi besebele lokugijimisana nabazomthetho ababalisela-ke amapholisa namasosha akade besithi bona abantu kababuyela ezindlini zabo, ikakhulu abakade besemadolobheni ade betshengisela. Okwenzakeleyo ukuthi namhlanje ekuseni sivuka savuka nje ubulembu be-inthanethi busebenza kancinyane kancinyane, kodwa kutshengisela ukuthi hayi kukhona okuyinto okwenzakalayo, okuyinto okuphambanisekayo. Kodwa abantu baqalise ukuthumezelana-ke imibiko kuma-WhatsApp betshelane ukuthi besebenzise uhlobo luphi lobulembu lwe-inthanethi, abayithi i-VPN ngesilungu. Kodwa-ke okwenzakeleyo ukuthi bathe besenza njalo abaningi basazama ukuthi basebenzise obunye ubulembu, enye indlela yobulembu e-VPN nezinye indlela, waseutholakala ukuthi ubulembu basekusuka baqunywa. Kodwa kungelambiko ovela kulabo-ke ababona ngezobulembu abo-econet nabakhulukhulu bakhona abe-fortrans abo-netfund abo-telesel, sibongaukubona sokungasabambi-ke lobo bulembu.
Ungathi-ke khona ukutshengisela kokungayi emsebenzini, kokungayi kokungena edolobheni kuphumelele na izolo lalamhla?
ngathi mina njenganamuhle ukuthengisela kokungayi emisebenzini kuphumelele ngoba izitulo engike ngasiya kizo khathesi kwabanye ngisendaweni ebizwa ngokuthiwa yi-Warren Park ngakulaloba yitho sokuthi isitulo esivuliwe ngathi kuphumelele kakhulu abantwana laba kade besezikolo namhlanje bethembisa ukuthi bebuyele emakhaya kodwa-ke esikubone namhlanje-ke njengakhonapha e-Warren Park amasosha ake achayachaya abantu akade bebonakala bemile sebeqalisa ukuphumanje ezindlini abantu khathesi nentambama abantu abaye akade bebonakala bemile bebuthene bebechaywa ngamapholisa lamasosha besithi bona abantu kababuyele ezindlini zabo
lina-ke njengentatheli zindaba like la bathinta na ecingweni abe-portras abe-net one abe-econet labe-telecel ukuthi liza ukuthi imbangela yokuvaleka kokukhulumisana lokhu ingaba yini
thina njengentatheli zindaba sike sazama ukuthi sibathinte abantu be-portras abe-econet abe-net one kodwa-ke kade sinzakale ukuthi ngenxa yokuthi udaba lo esikhuluma ngayo lapha udaba olungani lunezombusazi kakhulu abantu bayesaba ukuthi bakhulume ngalo ukuthi kade kuyini okungabe kusenzakala abasiphanga thina iy'ngazelo ecacayo kodwa abanye esikhulumelayo bangafuni ukuthi baphume emsakazweni bathi bona bavume ukutshela abe-econet bathi bona bavume ukwaziswa ngabantu be-portras ukuthi bacishe indlela zabo zokukhulumisa abantu eze-intanethi benganikwanga ingcazelo yokuthi kucishelwane
ugibson bebe intathela izindaba ye-studio 7 sixoxelaye eseharare
yebo 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 mthwakazi omuhle mina ngingumike hobe umsakazi we-studio 7 ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe-the connection ngo-8 ntambama namhla kuhlelo sihlaziya okwenzakale ezimbabwe khona manje okuphathelane lobudlwangudlwangu abantu betshengisele emgwaqweni izolo njalo lokuvaliwa osekwenziwe ubulembu obe-intanethi nguhulumende uhulumende uvaliseleni ubulembu be-intanethi nxa ufisa ukungena kuhlelo sithumezele umlayezelo kuwhatsapp kunombolo ezithi +1202465038 lingasixhuma njalo ekhasini lethu yebulenjini bokuxhumana lokuzilibazisa obe-facebook u-VOA Ndebele asihlanganeni ngo-8 p.m.
incwadi ecubungula ezonotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi okwenzakala elizweni khona manje kuzakwenza ukuthi ilizwe lilahlekelwe yimali eningi okumangalisayo
ya asicabange phela ukuthi abantu nje abazi ngezomnotho ngezemali babevele bethe khona idola elilodwa kalisoze lihambelane bhaxa ibhondi nothi yodwa kungaba njalo ukuthi idola elilodwa lingathengwa ngama-bond note amathathu yikho kwakusenza ukuthi bona nxa bethenga ipetro le-diesel bayithenge nge-60 cents kodwa bayithengise sichiphile ngoba bezama ukuthi babambanise imali zonke zombili kodwa sebabona bona ukuthi akwenzi ukuthi nxa abantu bama-service station bethengisa ipetro nge-135 bakwanise ukuyathenga ukukhipha imali yangaphandle ukuthi bathenge ipetro yakhona so yikho bona basebecabanga ukuthi hathi asifake esingathi ngesikhiwa i-true market value eye-bond eyi-1:3 so nxa ukhangele i-economics kanye i-monetary economics yivalu kanye nale epetro ngoba idola yi-14 rand e-South Africa ipetro e-South Africa yi-14 rand so kuyahambelana yingqondo yakhona abayisebenzisayo khonapho
ye siyabona ukubana lamhlanje sikhuluma nje amadolobho avaliwe nxa sesikhangela ukuthi kuyini okuzawonakala kwezomnotho lapha kuyini kakhulu siyazi ukuthi ngelanga elilodwa kulama-million alahlekayo kuthi ungasitshela nje wena ukuthi umonakalo wakhona uwubona njani
umonakalo wakhona vele awusoze ukwanisa ukuthi uwuvale ngoba ilosi yakhona singathi khona vele anje ukhathe bacishe i-internet i-communication yonke ama-quotation ama-delivery okade kufanele kwenzakale asuke kwenzakale laba abathengisa izimpahla
umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwedi ecubungula ezomnotho bekhuluma ecubani lo-Chris Gande we-studio 7 sikugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje oluvalelisayo ngu-Kip Stube
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.